kuyinto embi kakhulu into engafanelanga ukuthi kuze kufike lesi sikhathi kungakaphumi i-voters roll. I-voters roll iqakatheke kakhulu ngoba phela lo lalo oncintisayo kulolo khetho kunye nabantu beZimbabwe nje jikelele kwamele bazi ukuthi kunabantu abangaki bababone labo bantu bakwazi ukuthatha ngemitshina lalo nani labantu ukuze basuthiseke phela ukuthi ukhetho ngoliqondile kumele kuqale kuvunyelwane ngabantu laba abafanele bavote.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo lapha encube kungani ingayetholi i-voters roll izek?
Okokuqala nje kayilamandla apheleleyo okwethula ngangisithi amandla ngisho ukuthi ngesikhiwa lokuthiwa phecelezi i-capacity abantu abasebenza kuyo ngabantu okudala abasebenza kungakabi le technology le esikhona namhlanje imishini yakulezi zisuku le efakwe e-BVR baqhubeke belokhu belabo labo bantu kanti kulasifiso futhi kibo ukuthi ukhiphe lawo magama ngaphandle kokuba kuze kube yikuthi kufunwa iZANU-PF ilokhu injalo kizekhi ikhubazekile igogekile nxa kusiza emsebenzini enjengalo owukhipha ukhetho olusimeleyo kahle.
Abanye bathi kungenzeka kube lobukopokopo obenziwayo mhlawumbe isaphekwa i-voters roll kufakwe la magama abantu abangekhoyo. Ukubona ngaleyo ndlela
abantu bavunyelwe ukucabangela noma yini ikakhulu nxa kusiza entweni engachazwanga kahle ukuthi kuyini okubambileyo kubamba kwesikhathi esingakanani kwenziweni ukuze indaba yakhona iqhubekele phambili indaba enhle. Into enkulu yukuthi uthatha abantu usebenze labo bonke abantu kumele bahlale bebonisana labantu bamaqembu aphikisayo wonke umuntu asuthise ukuthi okwenziwayo yikho okufanele ukuthi kwenziwe okwenza abantu baze bacabangele ukuthi kungenzeka kulobu gebengu ufuna ukuthi benziwe kubangwa yikuthi kushithekile okwenziwa izeki kayikuvezi kulabo abanye baphikisayo.
Ilanga le-nomination court lifika umthethwandaba lawo ulokhu ungakatsho ukuthi i-MDC eyiyo emele isebenzise impawu zebandla yiphi. Ubona kuphazamisa uhlelo lokubhalisa njani lokho?
Ye, kungaluphazamisa kakhulu nxa kungenzeka kufike lolo lwesine kufanele babhalise bafike bonke kulokhu kungazange kwathatha isinqumo inkantolo umthethwandaba. Kuyabe sekusitsho ukuthi izekhi ikhethe ukuthi ibatshele ukuthi baqale bahlukanise igama ngalolo suku befika khona lapho okuzaba yinto ezabahlupha kakhulu ukuthi bavumelane ukuthi bazahlukanisa kanjani ngoba kuyabe sekumele bavumelane baxoxisane ukuthi hayi mina zamisa so nomise so ukuze sikwazi ukubhalisa. Kuyinto ezabanzima kungagcina ngempela abanye bedlulelwa yisikhathi sokubhalisa lokhu bephikisana. Yinto ke eyayifanele ukuthi yona ikhothi iphangise ukukulungisa khonalokhu umthethwandaba ubangalisile ngokuba kulento okuthiwa i-agent efanele iphangiselwe njengayonanto eyayifanele ukuthi iphangiselwe kube lokwahlulela okuhlukanisayo ukuthi ngubani ofanele abe negama lelo ngubani ofanele adinge elisha kodwa sibona umthethwandaba nje uphonguke ukudingwa waqanda nje wangakhuthaleli idaba lolu okuyinto ekhathazayo kakhulu.
Kumbe abakathamisa njengoba beku-alliance singabona behamba ngegama le-MDC alliance?
Ye, basengahamba ngegama le-MDC alliance into engahlupha nxa ngabe uphawu lufanana kube yinto nje engenza ukuthi abantu mdlazana bevota kubahluphe kakhulu ngokuba abantu abaningi abakwazi ukubala babone ukuthi le i-alliance le i-MDC thile i-MDC okuthiwa yinaliyana bakhangela kakhulu uphawu ukuthi lume kanjani umuntu abesekhetha khonapho phambi kophawu ilanxa umuntu wakhona engamali kuhle kukuthi vele amaphathi kuhlukane kakhulu omunye nxa efake imbuzi omunye afake okunye ngibe isihlahla kumbe ini kuyahlupha nje khonalokho ukuthi uzathola ukuthi nxa kungozapho kuba lozapho abangu-10 xa kunabo MDC o-MDC abangu-10 yona linto siyaba umkhuhlane omkhulu phakathi kwesizwe sakithi okufanele ukuthi isuswe abantu bakwazi ukuthi bazenzele izinto ezingalethi ukuxakeka lokudideka ebantwini.